Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 5 Zibandlela 2018 ngoprofethi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Angelisa futhi ngaphambilini sikhangele sibone ukuthi okufuna kwenziwa ngumnumzana mina ngagolapha ukuthi etshengisele abasekeli bakamogeni Tsvangirai ukuthi yena ngupresident womuntu wonke kungenani lokuthi kuzombusazwe kumi ngapi.
Mongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Mogeni Tsvangirai.
Bashaya sonke banesibephuma igazi then mina bangidonsa ngenwele benginedreadlock bangidonsa ngedreadlock lazi lasuphuka bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-wicked bilingi ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo.
Intsha yebandla leMthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela enkonzweni eyayilo mongameli Emmerson Mnangagwa obulawayo ithi ibuzisiswe ukuthi ngempela ayisibo becelele ZANU-PF LG40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi ke abantu abalabazali abazalelwa kwamanye amazwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens babikwa belokhu besehluleka ukubhalisela ukuvota lanxa umthethwandaba usanda kunquma ubana bengakwenza lokho. Zonke lezi ndaba lezinye zilizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga namhlanje wethekelele umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Mogeni Tsvangirai emzini wakhe oseHighlands eHarare ngoba umkhuhlane wemvukuzane lokhe umlalise phansi. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lesi senzo sikamongameli Mnangagwa samukelwe ngemibono ehlukeneyo emphakathini, abanye besithi wenze okuhle, abanye njalo besithi ngemifanekiso ephuma ezindabeni lasezinkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezigoqela oFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye uveza ukufa kwebandla elikhulu eliphikisayo ele-MDCT. Umnumzana Pride Mkhono uthe lolu luhlelo lukamongameli Mnangagwa lokwengezelela ithuba lakhe lokunqoba kukhetho lwalonyaka ngokuziveza njengomongameli womuntu wonke loba abe MDCT njalo elozwelo.
Angelisa futhi ngaphambilini sikhangele sibone ukuthi okufuna kwenziwa ngumnumzana Mnangagwa lapha ukuthi etshengisele abasekeli bakamogeni Tsvangirai ukuthi yena ngupresident womuntu wonke kungenani lokuthi kuzombusazwe umi ngapi. Ku-2018 sibona uMnangagwa efuna ukuthi ethole usekelo kulaba bebesekela uMogeni Tsvangirai.
Isikhukamfundo umnumzana Professor Lavimo Maduku uthe okwenziwe ngumongameli yinto ehloniphekayo njalo yinto okumele yamukelwe umuntu wonke kwezombusazwe eZimbabwe.
Well, I mean that's a very good step in the sense that
lokho kuyinto enhle. Umongameli laye uzitshengisele sibili ukuthi ngumuntu ovakatshela abanye abagulayo. Akukhanyi angani umongameli uyokwenzela ezombusazwe kumbe ukhetho oluzayo. Njalo kuyinto esiyithakazelelayo wezombusazwe oweZimbabwe sisiya phambili.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Tshenisa Ntukagwa uthi leli linyathelo elithathwa ngumuntu ohlakantimileyo kwezombusazwe okwenziwe nguMnangagwa esandulela ukukhankasela ukuze anqobe kukhetho oluzayo.
Mina ukubona kwami lezinto zepolitiki, ukubona kwami mina akwenzileyo sokujezise yena phambi kwamehlo abantu ebe ngumuntu othandekayo. Bonke abantu abepolitiki bayakwenza lo.
Umnumzana Nkanyiso Nxumalo uthi okwenziwe ngumongameli kutshengisa ukuthi umuntu olenhloso yokubambanisa abantu njalo lokhu akwenze namuhla kuzamlethela amavoti ngokhetho lwalonyaka.
Okokuqala sikhangeleni ngodaba lokuthi uMnangagwa ukuthatha kwakhe isikhundla ngumuntu ofuna ukuletha ukuxolelana. Simbone siya kumongameli Mugabe emupha lokhu lalokhuyana ukuthi ahlaliseke. Simbona njalo nanku esiya
Morgan Changira, wonke lokhu phakathi kwenhloso yokuletha uZulu waseZimbabwe together.
Umnangagwa ubekhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga lapho esiyabona uTsvangirai emzini wakhe oweHighlands eHarare yena-ke oselesikhathi elisana lomkhuhlane wemvukuzane. Imfanekiso ephume kulolu hambo ye evuse ukuxokozela kwabanye abathi uTsvangirai sokumele adelele omunye wabasekeli bakhe ekukhokheleni ibandla le-MDCT ngoba le mifanekiso imveza engasaphathekanga okokuthi akusamelanga aqhubeke ekhokhela kungabe sokumsinda. Kwezinye indaba eziphuma eHarare, umthetho osalulongwa wokukhumisana umlotha lokuxolelana i-BOA National Peace and Reconciliation namuhla ipasisiwe ukuba ngumthetho ulandela insolo kaZulu ngokuswelakala komthetho ongalandulela abantu ukuthi babhodlise inhliziyo ngenhlungu zokubulawela izihlobo ngezombusazwe. Usenjalo obengumphathi intambo wezemali kuhulumende kwayengumongameli uRobert Mugabe engakaboshwa umnumzana Ignatius Chombo uzabuyela emthethwandaba ngomvulo lapho akhangelele ukucela ukuthi ayethiselwe eminye yemigoqo ayibekelwa nyakenye phansi kweziqondiso zokuhlawulelwa kwakhe imali yesibambiso. Imele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kuthi-ke ibandla le-MDCT lilandule impiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubebona umnumzana Morgan Tsvangirai ngodaba lokumazisa ngemali okumele ayiphiwe ngoba wasebenzela uhulumende. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli unkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Gande weStudio 7 ukubana ababili laba bakhulume ngempilakahle kaTsvangirai kuphela.
Yeah, uPresident Mnangagwa uhambe wayabona uPresident wethu ubaba uTsvangirai njengoba sonke sisazi ukuthi ubengezwa kuhle, so ubeyamkhangela naye ukuthi amxhase njalo amkhuthaze ukuthi hayi siyaduma ngumuntu nje. Namuntu uma egula kuqakathekile ukuthi avakatshele umhlobo nabangani kwenzela ukuthi naye azizwe hayi ukuthi kuyathembiaromziniyakuyekuyeni xa usubona izethekile.
Bakukhona yini abakukhulumileyo okungayisikho kwempilo nje okwezombangazo?
Hayi, ezombangazo kazange zixoxe sibili, bebekhuluma ngempilo nje ukuthi azi ukuthi umkhuhlane kusumimaphi nodokotela bathini ngakho kwenzakalayo ukuthi ayazwisise ukuthi umkhuhlane kusumimaphi njengoba sonke sisazi ukuthi ubaba uTsvangirai lekhomentini.
Sibonile ukubana ube lo msekeli wakhe uMnangagwa umnumzana Chiwenga, bekulohlelo yini abavele kade beluhlelile ukuthi bezombona kumbe uphongumbiza nje omunye wakhe ukuthi asiyobona omunye?
Hayi, kusho ukuthi abantu uChiwenga engumsekeli kaMnangagwa kuthi ukuthi naye ezizile ukuthi amxhase bayibona umkhuhlane ukubaba uTsvangirai.
Lapha-ke kube kusazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Kulabantu abaningi abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenze kahle ukuthi ethekelele umnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo emzini wakhe. Kube khona njalo abanye abathi uMnangagwa ubekhankasela ukhetho oluzayo. Ake sizwe umnumzana Effort Nkomo okubandla leZanu PF, umnumzana Willard Sithole lo mnumzana Nqabeni Nyanda yeMkhonto Khumalo bexoxa ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulelwa enkundleni yobulenjini bokuzilibazisa kukhasi eleVOA Ndebele kuFacebook.
Kutsho ubuntu. Nxa ulobuntu abantu bonke abeZimbabwe, nxa usulesikhundla sokukhokhela ilizwe uyabanakekela, nxa nazelela ukuthi ngumuntu ophathekileyo uTsvangirai, so nxa siphila emhlabeni kumele sizwelane.
Singathi-ke kwezombusazwe kulokuzwelana yini kumbe undoda sibonele?
Lanxa sikwezombusazwe ubuntu yinto okumele ukuthi umuntu wonke ayiqakathekise.
So khonapha-ke uthi beqhuba khonokhu nje okobuntu, akutsho ukuthi beqhuba ezombusazwe ukuthi ayibonakala khona ngale kutswangira ukuthi yena phela ngowe lamandla eyokwedlula ke umnumzana utswangira.
Hayi, kwelokhu ngeze ngakwazi okusengqondweni yakhe, mina ngikhangele esikwaziyo esintwini sethu. Engikwaziyo futhi mina ukuthi nxa unikwe isikhundla ngumkhokheli, sukukhokhela wonke umuntu lezinanakazana eziselizweni, lezibungu zonke, bonke sobakhokhela, sithole ukwelatshwa khonapha ekhaya.
Sasilo baba ke uWillard Sithole, ubona njani udaba lolu lokuthi uMongameli Mnangagwa uhambe wabona umnumzana uTsongelane?
Kuyinto enhle kakhulu leyo, ukhombise ukuba yi-leader, ukhombise ukuba ngubaba, njengalokhu bekugeme efanayo same WhatsApp group anyway. Kuyinto enhle kakhulu leyo ayenzile.
Akutsho ukuthi kumbe uhambe khona ngale ukuthi yatshengisela abantu ukuthi uTsongelane uyagula, kwenze thi nxa sokuba ukhetho abantu bengamvoteli?
Abantu vele siyakwazi ukuthi uTsongelane ayise labo 5-7 years vele egula, aphiwe into entsha, noma ekuhambele ukuthi kube njalo kulungile khona ma kuwukuthi kuzoshintsha iZimbabwe kube ngcono, kukhombisa lokukhula. Ngoba uma sikhangela ikhetha leli elidala ubaba u-RGM Dube, okube mhlawumbe nguye obekade phethe sesikhundleni, mhlawumbe kube kakwenzanga lokho. So ngokwenza njalo le misebenzi yakhe izinto ka-Mfike Mnangagwa mihle kakhulu, iyancomeka, iyabukeka. Kodwa osekusele yokuthi la yahambe ayokhala le ebalangwenje, afike aphosele kuyilithe akhulume labantu.
Ngizokuthola sizilobo ke uNqabeni Nyandeya Mkhonto Khumalo.
Akhona kuyinto enhle, kukhomba ubuholi bakhe nje obude, ukuthi ukuba ubengaqhuba nje ngalona lolu nyawo mhlawumbe bekungaba khona okuhle notshintsho esingalubona. Ngoba ukwehlukana kwabo ngokomqondo wezepolitiki akutho ukuthi bayizitha,
kodwa ke akutsho ukuthi kuyakwehlisa isithunzi sikaTsvangirai.
Sikhangele lezepolitiki kuyamethisa isithunzi kakhulu, ngoba izini labantu abamlandelayo bazazithola sebengasekho safe ukuthi bathungamele nomuntu osesimene sokuthi ayi njengalesiyana. Ngoba noma kunini sesinyeza nje indaba esingathandiyo ukuthi isizize, njalo abantu baza kubona sekungcono ukubana bahambe lebandla elibusayo. Noma nje lena ibandla elibusayo lingathi lisebe nomindezelo leyana olalukhona nje ekumongameli wethu sesowa uma esaleni kumdaba. So yena into yangkhona ayikho nje nasi sithanyela nje kwezepolitiki, ngoba abantu manje mangilandela lapha ku-social media sebelokukhona ona TV ukuthi yena uTsvangirai sekumele ukuthi hayi agide nje laye athiyele abanye basale sebegida le ndima leyi yezepolitiki. Ngoba le nyaka sikhangelele ukuthi singene kuma-elections, ngakho isimo yena akithe sona asisavumi ukuthi angene kuma-elections.
Lapha ke sibesilalele omnumzana Nyanda yemkhonto Khumalo, uWillard Sithole lomnumzana e-14 Nkomo webandla lezano PF, bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilothulelwa enkundleni yebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele. Lingakohlwa kuhlelo Studio 7 Live tokhulo 8 ntambama kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la ushotwe 4930 6065 la ku 15460 kHz. Ku live tok lamhlanje siphatha ngohambo lokamongameli Emmerson Mnangagwa lokuyabona umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT mnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo emzini wakhe owe-Highland. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo. Kulapho abangekho eZimbabwe lelakho ukuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho okubhalwe live talk, lifone inombolo, liqale nge-international access code ezithi 001-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba. Intsha yebandla lemthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela phambi kwenkonzo eyayilomongameli Emmerson Mnangagwa obulawayo ngempelasonto ithi ibuziswe ubana ngempela isiyo yecele leZANU-PF ele-G40 na elasekela unkosikazi Grace Mugabe. Amalunga la ayisishiyagalombili akhululwe ngemva kokutshaywa lokuvalelwa esitokisini okwamalanga amathathu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele.
Bathe besikhiphele ngaphandle kweholu kwafika abantu ababegqoka ama-civilian engicabanga ukuthi ngama-CIO mhlawumbe nama-CID nabafana beZANU-PF. Base besishaya basitshela ukuthi sidelele upresident then labo abafana abanye bakhona befuna ukwazi ukuthi sithunywe ngubani. Omunye wabo wathi khona ngabe G40 laba bathunywe nguJonathan, then omunye wathi sithi no akusibona be G40 ngabakabheshi likaZulu. Omunye wathi khona hayi akusibe ebheshi likaZulu ngabakamthwakazi Thwakazi Republic Party. Baqhubeka besishaya kanjalo and then ke bashaya sonke abanye sebephuma igazi. Then mina bangidonsa ngenwele bengine dreadlock, bangidonsa ngedreadlock lazi lasuphuka. Bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-weakest link ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo. Bathi khona bazoshaya mina kakhulu ngoba mina ngowesifazane ngiyi-weakest link, labo bazokhuluma bazokhonfesa ukuthi khona basithunywe ngubani. Then besitrethena besithi bazosibulala bazosihambisa e-KGC noma sihambisa e-Hillside azi-Hillside Police Station. Basiqeda lapho-ke basisusa basihambisa e-Brad Barrack, besihambisa yemoto yamapholisa. Lapho bafika nakhona amasotsha la ayesitrethena engathi azosishaya ngempela, ngathi sizobulawa. But then again bagcina bengasasichayanga lapho e-Barrack. Basisusa basihlisa lapho maybe for about 2 hours singekho free, like basibhekele sihlale sikhangelele singabakhangeli bona. Besishuthe izithombe besibuza imibuzo bethatha ama-profile wethu. Basiqeda lapho basihambisa e-Central Police Station la esasika sadithenwa khona.
Manje njengoba usithi wena wadonswa inwele, ulimele okunganani?
Angizange ngilimale ekhanda kodwa mina emzimbeni ngoba babesikhahlela besishana ngezicathulo. Nginamabala amnyama emzimbeni kodwa ekhanda angizange ngilimale ngoba sihambile kuya-checkwa ngudoktha, sesihanjiswa i-part ye-MRP.
Abanye abalimeleyo balimele okunganani?
Abanye abalimeleyo omunye walimala, omunye manje izulu sithe sihamba kudoktha bambhandishile ilihlo. Then omunye abanye badaba emlomeni enzeni, omunye walimala phezu kwelihlo la nasemakhaleni. Yibo laba ababevuzigazi.
Manje ukudla laliphiwa?
Ukudla zange sinikezwe, besiphathiswa ngabantu Thwakazi Republic Party ngoba silingele sifunele esibhedlela basiyalisa. Lezi mpahla zokutshintsha besingavunyelwa ukutshintsha, nokugeza into 2-3 days silele laphana asizange siphiwe i-access yokuthi sigeze sitshintshe zona iy'mpahla.
Manje lilele njani khonapho?
Silele kabuhlungu ngempela ngoba okuqala vele nezingubo azikho, nemathoyilethi awakhinwa, i-flushing system leyana ayisebenzi, i-environment yakhona it was too bad for a human being to live in.
Manje ngemva kokonoko kwenzakeleyo kukuthiye unjani?
Yazi ngigcwele ngibe ngafila ngathi ngiba traumatized, shocked ukuthi khona indlela se abantu okuthi khona kumele abantu baphile ngokwesaba elizwe elingelabo okuthiwa yilizwe eline-free. Ngakubona mina ukuthi ama ngabe kunjalo akuna-freedom, ngoba if I can't express my feelings ngizobe ngithi i-freedom ikuphi lapho.
Unkosazana Sehliselo Ndebele ngomunye wabasakhulayo bebandla lemthwakazi Republic Party obotshwe ngamapholisa etshengisela engomunye wabakade betshengisela phambi kwenkonzo ebilomongameli Emmerson Mnangagwa ngempelasonto eyedluleyo. Obekhuluma ecingweni lapho leStudio 7 ekobulawayo. Le iStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisibamba siphuma ngapha ngase Voice of America ese Washington DC. ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump wakwelemelika ngolwesibili wethule umbiko enkundleni yokuzilibazisa eTwitter lapho athe abantu bakwele Iran sebenzisana ngamandla lohulumende ongalunganga njalo ongelazwelo. Umbiko lo ulandele okwenzakale edolobheni leMashhad okulabantu abatshengisele emigoqweni uTrump esithi lokhu kungenxa yokuthi abanakudla njalo akuhlonitshwa ilungelo labo. Abantu abedlula amajumi amabili sebebulewe ngamapholisa akulelo lizwe ngesikhathi betshengisela emigoqweni. Uheza Nyuwethi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe lakhe lilonda ukutshengisela kwabantu laba kwele Iran. Uthi inkokheli yakulelo lizwe siyahuquluza inoto yonke yenza ukuthi ele Iran libe lilizwe elingatsho lutho njalo kube yindawo lapho okuhlala kuliwa khona njalo kulezimpi zomvukela ezingapheliyo. Uthi abantu abaningi bathwele nzima kulelo lizwe njalo kusobala ukuthi ukutshengisela lokhu sokusendaweni eziningi zakwele Iran. Unyuwethi uthi ilizwe leMelika liyakuchothoza kakhulu okwenziwe nguhulumende obulele abantu njalo obophe abanye abatshengisela emgwaqweni. Uthi amazwe emhlabeni wonke jikelele kumele achothoze lokhu kwenziwa ilizwe leIran ngoba kusobala ukuthi uhulumende walelo lizwe wephula ilungelo loluntu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Ngesikhathi ilizwe libhekene lokhetho lonyaka, imbongi yeZimbabwe edumileyo uBongani Mncube usethule indlikizane yedlaladi alithe lihlose ukuchumayela ivangeli lokuthula ngalesi sikhathi esidume ngokuchitheka kwegazi udlakela olwesabekayo lemfa yabantu abaningi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Let me your ear, dear brother. If we cared for each other, we wouldn't have gone through those massacres. If we love one another, our brothers and sisters.
Uledlalade lakhe lithi dear brother, imbongi yodumo uBongani Mncube uthi mayuyu uxolo akube lokuthula kulolu khetho hatshi udlakela. Zilitshumilane ingoma ezikuledlalade uBongani uthi le ethi dear brother iqukete intshumayelo yoxolo yokuvumelana ukuthi alivumelani kodwa livumelana ngokuthula.
Umholo we-opposition party ebhalela umuntu obusayo ukuthi regardless of ukuthi asikoni ngasondenye kodwa we are still brothers, noma singamashona noma singamandebele singasebenzisi ama-resources ethu kill our own people like owakusebenzisa ngekusa e-Africa. Regardless of ukuthi asikoni ngasondenye kumele sike sihlale phasi ndawonye as brothers sikhulume ngokuthi yini esiyifunayo.
Insizwa yaziwa kakhulu ngokutshaya inja ingafihli mphini nxa ikhuluma labaholi. Ungibhace ezizweni Why Africa Why lingakhohlwa ngamanye amadlalati akhe aqondiswe ngqo kunkokheli zelizwe. Zikhona-ke ezothando azifaka kule dlalade ngendlela yokukhombisa khona ukuthi umuntu wonke akathandi umakhelwane wakhe njengoba ezithanda yena ngesikhathi sokhetho lwalo nyaka. Ingoma ezikule dlalade ezibalisa ethi dear brother, thakabe thilitose, inkululeko lezinye zikhuza abasekeli abaholi ababusayo lababuswayo. UBongani uthi umkhuba okuhlasela kufuze ube ngumabonabulawe kukhetho lwalo nyaka.
inkululeko yangempela asizukuyithola ngokulwa lesingavumelani labo, soyithola ngokuthi sivumelane ukuthi ngeke sihlale sivumelane singabantu. Inkululeko yangempela asizukuyithola ngesibhamu, soyithola ngokuguqula imiqondo yethu, sicabange kahle, sicabange ngendlela eyakhaya. So inkululeko yangempela kayitholakali ngokuthi sihlale sigijimisana, sihlale silo, kodwa itholakala ngokuthi sikhulule imiqondo yethu, si-accepte ezinye izinto ukuthi ngeke sihlale sivumelane.
Ubongani ukhuthaza bonke abathanda ukuthula ukuthi bathintane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Bongani Mncube, bazitholele lolu luju oludliwa umuntu ebotshelwe. Leke ethi inkululeko itshaya kuthophele ngoba ikhuza mgceke iziqoqodo ezithi nxa kufika ukhetho ziphenduka umqhuma indumba engavuthwayo ngenhloso yokugila imkhuba ukuze zithole amandla ombuso ngodli. Nesiru 7 Johannesburg kwele South Africa, New Belgium Japo.
Uzami ngibelethe ukudelani yakhona, yokumula mhlawumuntu okwesaba okwesaba omunye, yokumula mhlawumuntu okuzonda ukuzonda umuntu, yokumula mhlawumuntu okuthanda ukuthanda omunye, kaluthule nhliziyo yami. Nyawo zami ngibelethe ukudelani yakhona, inkululeko yoqobo asingiyithola ngokubulala esingavumelani labo, soyithola ukuvumelana ukuthi ngeke sihlale sivumelana. Inkululeko yangempela ayitholakali ngokuchitha igazi, itholakala ngokuguqula imiqondo. Inkululeko yokuba asizukuyithola ngokokuba basiphikisayo, soyithola ngokuyihlonipha imibono yabanye. Inkululeko yangempela asizukuyithola ngesibhamu nemikhonto, sokuthola ngokubanika indlebe abakhonontayo.
Nkululeko soyithola phi? Nkululeko soyithola phi? Nkululeko soyithola phi?
Kulethembali kholisile uhlelo lwethu lalamhlanje Woza Friday lilo Benedictine Hlabo. Hayi, isikhathi sethu asavumi ukuba siqhubekele phambili. Esenza kwenza ke lapha yikuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokheli webandla eliphikisayo eleMovement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuthi ke intsha yemthwakazi Republic Party ebotshiweyo itshengisela phambi kwenkonzo ebilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngempelasonto eyedluleyo ithi ibuziswe ukuthi ngempela ayisibo becelele ZANU-PF eleG40 elisekela unkosikazi Grace Mgabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.